Kulabantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngonhlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-200,000 220,000,000 asebebanjwe umkhuhlane lo, kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imigaga etshiyeneyo yegciwane le-COVID-19 egoqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele-South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemigaga etshiyeneyo uDr. Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha we-Delta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kweleZimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lo akumelanga siwuyekele umemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutshoko nokube senza esiminyeminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenze isiminyeminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakha lo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, ngumqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sixoxe laye ekobulawayo.